Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 19 ngompandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamuzi zeinsuza esigabeni seMathebeleland North zidlela evalweni kulandela ukuhlukuluzwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF.
Usikhanyiso ebengasomuntu ovumavumayo ukusetshenziswa. Usikhanyiso ngumuntu lwane besima esingathi thina obiza into njengoba ilokho yikho khona osikhole sipede state.
Kambe isicoco esaphiwa umnumzana Sikhanyiso Ndlovu besifanele na?
Hayi, la maqembu athapha sekhanya ke ukuyazi ukuthi bonke laba abangenayo lo nyaka baphuma bahamba wonke ofilefili bahamba laba bonke owawa.
Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu esigaba sePremier Soccer League isifika komlindi uyagcina. Sihlaziya ingalane yemiklomelo silo Ezra Jesus Banda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamuzi zensuza esigabeni seMathebeleland North zidlela evalweni kulandela ukuhlukuluzwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla leZANU PF. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule. Kodwa sixoxele esiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Thembi Nkosi Sibindi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ya, kulabantu bezano lapha endaweni yami eMathinothi endaweni yensuza kuward 11. Abahamba every sobhuku betshaya insimbi bebiza abantu bonke ukuthi sobhuku kabuye labantu bakhe. Betretenwa ukuthi umuntu wonke ongangeni ongadathi isikhundla kuzano uzaxotshwa kuyona leyo ndawo. Ngoba uward 11 lo uyiphathi kulamaplazi amawadi asemaplazi kuzwamaplazi. Abazaxotshwa amasabhuku lawo angafuni ukula join izano usebenzele izano bakhithwe ezikhundleni kufakwe abanye abajoin izano abasebenzele izano bazifake bona. So nokudla kubatshela abantu ukuthi kathe silonyaka yindlala nxa ungekho kuzano PF akulanto zayizuza. Ayabuya amarayisi kuzabuya ukudla abantu nxa vele ungajoyinanga izano sozukuzuza. Kulabantu abazabuya futhi abahamba becheck-a ngomuzi ngomuzi nxa ungekho yaxotshwa kumbunyamalale. So lokhu sokusenza ukuthi kwethusele abantu bahlalele evalweni ye-violence esifuna ukuqaliswa yiZANU PF. Nilamabizo amadoda ayiwa commander lezo squad lapha twa kulo Lawrence Ngwenya, sorry, twa ngulo Lawrence Ngwenya undoda ongkhona okhomanda i-mafia group yangkhona. Omunye nguPatson Nkomo, omunye nguMijanana Kwaimoyo. So yiba bahamba bekhomanda amagroup ona lawo eZANU PF ahamba efethusela abantu kule ndawo yensusa.
Manje selike lazisa yini amapholisa?
Indaba leyi bahambile izakhamizi ukuyayifaka emapholiseni, amapholisa twababhalanga lutho baphonga ukuthi sizabuya sizokhangela, but up to kathesa delokhu bemelele ukuthi khona amapholisa kakafiki. Ngoba amapholisa bathi kona into ezenziwa ngupolitics ngalelizi campaign la thina sizingeni. But abantu bathi hayi abantu laba basethusela nxa uthiwa kuyaxotshwa amasabhuku wethu siyaxotshwa sonke endaweni sijoyine izano. It's no longer politics sokuyikwethuselana ngoba sikagcina kusiba lo msindo. Manje amapholisa angikhona kafuni ukulalela ukuthi abantu bathini.
Umnumzana Thembi Nkosi Sibindi isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Victoria Falls. Umuyi umnumzana Sikhanyiso Ndlovu obekwe emathuneni e-Heroes Acre namhla wayesazakala kakhulu kwezemfundo wasungula izikolo ezithiwa zidekho ilizwe lonke. uNdlovu waba ngumsekeli kamphathi intambo wezemfundo ngomnyaka ka 2007. Wasuka kulesi sikhundla ngomnyaka ka 2008 ngemva kokunqotshwa kukhetho lokumela isigaba sephela indaba Mpophoma. Uthe ephiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe ngolwesine iNational Hero Status kwaba labanye abasolele inhlonipho besithi uMuyi ubengamelanga athole inhlonipho le. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko yelizwe umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Hayi, isikhanyiso likhawe nendawo eziningi, umuntu ongathandiyo i-violence nje kuphela nje. Uyawela nje intweni ze-violence, iqiniso phela liyabe limele likhulunywe liyiqiniso, singambambathi. Ubuqhawe liqhawe sibili. Indoda yangenayo empini khona le yayisasilayo eZambia, hayi liqhawe ngobana ngumuntu lwabe bekhangelelwe njalo wayefaka le mfundo, wabuya lapho waba nesikolo sakhe sona lesi si-distance education. Kazeke bele impact kakhulu kangako kuzapho ukuthi hayi kunje kunje kunje, hayi umuntu waye-reserved esenze emisebenzi ye-development into ayekhangele yona le nto ekuthiwa i-right to education. Ubuqhawe lobuyana ubonakala ngakho khona lokhu washakala ngakho khona lokhu. Then political indlela le ayiqalisa lapha eMDC, he was one of the people ababegijima lapha besiyachisa amahhofisi eMDC ngayo khona ukhiyana lakho lokhuyana kuyamdiliza umuntu ebuqhaweni kayo. Kudingakala abantu bebeclear, bebekwazi abantu nxa bephile ukuthi kusasa into zena lezi abazenzele ububi ebantwini, abantu bayazikhumbula, abantu ephela kabakhohlwa. Kodwa anyway siyabonga khona lokuthi khona hayi uphiwe lobo buqhawe bokuya khona ngale National Stadium imisebenzi emihle layo kade yini. Baphumile odabengwa lapha nabanye, yena usalile lapha ne-respecta isignature kankomo, yinto nje kade yihlalile laphana, not ukuthi behlalele ukuthi khona hayi izane ilungile khonokho ekwenzayo. Khonokho nje uphela ukuthi uhlalile laphana wazama ukuthi khona kubunjaniswa abantu bebe into eyinye lanxa phakathi kwendluleyo kungelanto enhle eyenzakalayo. Ngiqhawe ngakhona lokho ngoba umuntu ongafuni i-violence uyabe preach into ethiwa yi-peace, umuntu esimdingayo. Umile usikhanyiso kazeke ethanda ukwenza ubudlwangudlwangu sokukhampiyonwa lapha ngo-2013 ukuthi mbani uyakuba ngu-vice president laphana. One of the senior people asengexokozeli ukuthi la ufuna ukuyakuma laphana ukuthi ube ngu-vice president. Uzihlalele phansi wathi nami mina ngizabheka ubani. Ngikuqhawe bona lokuyana umuntu ozimiphisayo ongalabudlwangudlwangu, ubuhle khona lokuyana konke lokuyana umuntu esizibukayo. Literally usikhanyiso ngumuntu lwana bethuma kakhulu njalo umuntu ebekhangele kakhulu, usiponywa izipa kusenziwa yonke into le yayisenzakala eZambia.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kwayenza ukubana uMongameli Mugabe engamkhethi ukuthi abe umsekeli wakhe yena elobuqhawe obusegcekeni njengokutsho kwakho?
Usikhanyiso ebengaso muntu ovumavumayo ukusetshenziswa. Usikhanyiso ngumuntu lwana bethima esingathi thina obiza into njengoba ilokho eyikho khona osikhole state state. Ngakho-ke kukhona lapha babesehlulana khona kwabonakala mhlophe ukuthi khona bangachiya uSimon Khaya befake usikhanyiso kuyadingakala into eziningi-ningi. Kube kanti usikhanyiso wayemela iqiniso njalo kazengengene kuzanu wakhohlwa ngabantu bakibo, wayemela i-ishu yemathebeleni. So ngezinye izinto zona lezana ezenza ukuthi khona echiwe ngaphandle kuyekhethwa umuntu njengompoko ongela le history ukuthi wazakala ukuthi wavelela ngapovelela. It's only known by izana.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 AM lagu shortwave 4930 5940 lagu 15455 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje ke sendilijiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa noNkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyowoza. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
inhlanganiso yakho isando kwethula umbiko uchazisa ukuthi kulamanye amalunga enu alokho ehlukuluzwa ubone ngani ukuhlukuluzwa nje mahlayana kumbe amapolisa alandela umthetho
ukuhlukuluzwa mahlayana nje ukuthi ungabona ithuba lokuthi uhlukulizwe amalunga ewozi yalithatha yeqele phezulu singananzela ukuthi mhla ka 14 amapolisa asuka ayentumbane afika kwelinye ilunga lethu amethisa umlando ukuthi utshontshile yena wathi hayi kantshontshanga kwangamaplan close ayevela e-central wasethina njengomuntu ongelacala kahambe la ayebona ukuthi kuthiwa watshontsha ngapha ngoba wasakwamde wathi hayi sabe e-police station sizawuchasela yonke into uthe efika khona ngale batshintsha i-statement bathi hayi besenzela ukuthi uphume endlini ngoba sibe sikwathi singawutela sithi sibophele kwe-woza uzaqasa ukuthi abangani bakho liye baningi babemethisa umlando ka-2009 ilunga lethu elinye futhi empophoma lalandwa endlini lathathwa ngesame sizathu i-warrant nxa icala ufuna umuntu akuye ecourt awumniki i-warrant of arrest khani nengenhlangano sezikhangela ukuthi ithuba lokuhlukuluza amalunga ewozi
bengabe besenza njalo ngoba lingabesifazane
siyahlukuluza kakhulu ngoba singabesifazane njalo okunye lokuthi sikhonokho singavuthana sinqume ukuthi senza olusiyalenza vele ngathi khona ngakhangela nje ukuthi nxa ungowesifazane eZimbabwe ukhangelwa phansi amalungelo akho ephula whether kusendlini kumbe kungaphi ayephula wesi ungafuna ukuthi khona ulwele ilungelo lakho ubonakale uzimela so njani ngekoza vele siyahlukuluzwa isikhathi esiningi sihlukuluzwa ngenxa yokuthi ngomama abazimelayo abazenze abalwela amalungelo abo
selayenza imikhankaso eminingi lingathi lina kuyaletha yini umahluko empilweni zabomama ezindlini
thina njengabomama siyadala umehluko kakhulu omuhle kabe ezindlini zethu lakithe empilweni zethu ngoba asithi mntana nami seqotshiwe esikolo ngiyabe ngikwazi ukuthi isekelo sombuso lezithi wona kungumlando kahulumende ukuthi wona umntana nami athole imfundo nxa ngiyilunga lewoza ngelungelo lami ngilaziyo ngiyaqoqa abanye sihambe esikolo siyekhuluma nomphathi isikolo singavele simtshela umphathi isikolo ngokuthi wona ilungelo lami lithi uyabona sokulungile bayakulungisa ngoba akwathi bakhuluma ngabantu abalapho njalo babekwathi singakhuluma njengenhlanganiso yewoza akupheleli khonapho singabona ngani asisuthekanga siyadlulisela phambi kumbe siye ku-education officer kumbe siye ku-minister kwi-petition be-demonstration siyanikana imibono yokuthi yiliphi ilungelo eselephuliwe sihlele senzani ngalo nxa kuthi kuyadingakala ukuthi sifune sesingamagqwetha siye emthethwandaba siyakwenza so kuyaphumelela sibili kuyasiphathisa njengomakhosikazi ukuthi sihlangane sibe lo mbono omunye sibe lokwenza kona
libona ingani imikhankasweni iyanceda yini abanye abesifazane abangasibo malunga enu
abanye abantu la kuZulu weZimbabwe bayabhenefitha ngenxa yokuthi khona i-society sehlisa ngama-45% abangehleli woza wonke umuntu wabhenefitha singakhangela ukuthi khona even ezikolo nxa wethi mathi ngasaxothaka abantwana bewoza umthetho lwana wonke abewazi ukuthi kalalungile lokuthi axothele umntwana ngoba uyabe sesephula isisekelo sombuso welizwe which means sikhuluma la abanye omama ngoba inhlupho zawo siyabe sizithekisa sazibeka obala sadinga ukuthi kube lokulungisa kulolo daba
inhlanganiso yakho yakufezayo
inhlanganiso nje yasebenza gadala la sibili ngoba indaba yamagate sasithatha 6 years lokho sisebenza ngayo sisenza odayi ini kwaba kucina ukuthi isiphatha amandla zeze sakasiza kakhuluma bathi hayi hayi sesizile ukhala wenu sesiyenza lokhu lalokhu bathi asikuthembi sifuna ubona sokwehle ama-45% lama-65% elikhuluma ngawo sifuna ubona seyenzekile bathi hayi kuzafezeka la kanye kwafezeka sibili okungangokuthi lakathesi ubudlelwane lothi lesiphatha amandla zeze sabuhle kakhulukazi njengakathesi ukuaba lodubo lwamagetsi kobulawayo basitshelile ukuthi wona kule problem iwa ngesemali power lama-fault angu-2 unlike ugqaca waphonga uthulazi ukungala muntu ohloniphayo ukuthi i-consumer ifila njani iyazini sifathe sisekuzokudlelwane lobuthi sona siyathola ukuthi udubo lwabo yiluphi ngoloko zenzisa kumbe ludubo olubhekane lelizwe just uma kule fault yi-fault akula nje singayenza basitshela ukuthi hayi sizalungisisa sibekezele lathi sikusibekezele njengabantu
lilo mkhankaso lo wokuncedisa abathengisa izitaladini ukuthi bengaxotshwa kuyini okunye futhi elikwenzayo
bathi sesibone ukuthi ama-stand ayaphuma silokukhulumisana labo councilor kathi ukuthi wena hayi lapho libe khona ama-stand abantu abaze bethole inzuzo ngoba manje ngikhuluma kunje ezinye i-stand ngobulawa ezisemakhosi angenzuke mina egodini ngethi ngemakhosi khona ngala hayi which means lwami bebasatholi i-5 cents yametamatisi and bakhanya bayakuzisa ukuthi hayi into elikhala ngayo siyazibona lokuthi bahloniphe umuntu nje ukuthi lanxa kulokonakala kunokulokunye ongahambi kuhle asikhulumisane nasixothaneni bengahlukuluza abantu siyakunanzela ukuthi ilizwe lethu loduke kodwa lengathathi ama-frustrations akho njengama-leadership baphosele ebantwini endaba yakhe sixoxana ngalokuthi wena uthi o-grade 7 waphatha ngama-exams into esiyalayo le sibe sinanzela ama-toll gates afuna imali ebantwini i-toll gate ngokathi unanzela ukuthi wona angila moda kodwa siyakunanzela ukuthi wona nxa itamatisi ukuthi lisuke lapha kufamu lidlula u-toll gate which means nxa uzolithenga ngapha wena le mali enkulu zile babengalinanzeli libona besithi i-toll gate iaffecta abantu imiddle class elezimoto
sibongele ukuxoxa lawe imali apha i-interview yethu ngavalelisa abalaleli.
bayakhona ngiyabonga abalaleli enthemba lami zasixhasa ekulwiseni amalungelo liwavikele isisekelo sombuso sikhona siyavikela abantu asisebenzisene ngiyabonga kakhulu
leyo balaleli bekuyingxoxo nonkosazana Magodo Ngamahlango isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eyowoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Sibonge ke usithandekile Mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngevikezayo kuhlelo lunye. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu usigaba se-Premier Soccer League isisiyafika komlindo yagcina ngoba sekusele imidlalo eyisithupha nje kuphela. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezemidlalo uEzra Chisasibanda ukuze sizwe ukuthi ubona njani okwenzakalayo njalo kozalwa nkomoni.
Ukhanya ke lo nyaka ke linzima. Ngibone kathi sihambela ngoba khona le kuwo triangle ke i-triangle ngenye ke la incintisa laphana ukubana ke ithathe ke lo mdlalo phethe ngukhayindu lo ayikokelayo ilenda. Kodwa ke kuzaba nzinyana ke iDynamos la esithi njalo sibone ichake iwawa. Five iDynamos yayazi ukuthi ngalesi sikhathi kayisadleki ungazi uye phela ke umnyaka ungadliwanga into eqathele isigame ezadlalwa phakathi kwayo iqembu leDynamos iDimbare leChickenini eBuffalo Stadium ngoBulawayo yese mbono ubana ke izabonisa ukubana uyathatha lesi sicoco mbani okwamanje ke asinesithi iDynamos ayisekho la nxa ichiwa ke ngemhlomelo emningi sithi iChickenini sinqobile ziyathiyana sile 5 points kodwa ke iDynamos ungathi ingaphandle njalo sikhangele lo mfana lo ngomnomeni maphesa hayi uqeqeshaze uhamba abafana abancane ke beplatinum la ngeke sithi ke esithi hayi sephumile umncintiswano ngingakutsho ngalesi sikhathi ke Chris ikubana ke hayi usese khona imidlalo ngoba imnene singakhala imidlalo le ifika ke ingaki 8-7 isese mningi kakhulu imidlalo asikaboni iqembu elizathatha lanxa yona iChickenini iphezulu
phansi khona ukubona njani ubona ngani asekhanya yini amaqembu azachaya phansi
hayi la maqembu athapha sekhanya ke ukuyazi ukuthi bonke laba abangenayo lo nyaka baphuma bahamba wonke ofleli bahamba laba bonke owawa iqembu leya lenda njalo ke linqobile lapho ke lanqoba ke kanzima kuflemlili yabe lenda zibamari ubona sebethwala kanzima ukuthi bangama maqembu anyabo oflemlili kubonakala sokubana ke hayi ibhosi yehlile impela siliqembu ke esilisiya kogoqwanyawo ngokulinanzelelwe lo nyaka linga iphephela kumele ngomnyaka ozayo ukutshintshwe uxoxe konke labayikhokhelayo abakhulu abahlezi ezikhundleni ke badinga abantu abatsha kusukela kubadlali le nkokheli zangkhona
uEzra Chisasibanda ingcwethi yecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni eLebelitane kathi kasavuma ukuthi sehlukane kodwa singakehlukani ngesikhangele bese lakho izakhamuzi zeinsuza esigabeni seMathebeleland North zidlela evalweni kulandela abathi yikuhlukuluzwa ngabantu abacathangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezano PF kambe isicoco esaphiwa umnumzana Sikhanyiso Ndlovu besifanele na silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisa igama ngu Chris Gande lilale
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vateereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.